Endabeni zethu lamhlanje amalunga amabandla kumanyano we-MDC Alliance akhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende weMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Christopher Mchangwa uthi kumele abantu bakhohlwe ngokwenzakala ngesikhathi seGugurahundi. Sizahlolisisa okwenzakala ekulobiseni amagama kugwalo lokuvota kuhlelo olwenziwa yiZimbabwe Electoral Commission. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kambe unkosikazi Grace Mngabe nguye yini owenza ukuthi umnumzana Robert Mngabe ashiye umsebenzi. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okhanya efuna kuguqulwe indlela yokusebenzelana uZulu. Uhulumende lo uza kwenzelani uZulu phakathi kwamalanga alikhulu? Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.